ngokuthule amabandla ezombuso azakhankasa njalo nje kodwa abantu bathi bakhathele nezijembuzo zamanga ezenziwa ngesikhathi sokhetho umnumzana Austin Dweni uthi kakaboni ukuthi uzavotela bani
ngingapheleli sibile ukubona izikwenza kwakhona ngoba still lakhathesi ama-elections kumele abe free every party kumele ukuthi iphiwe ithuba lokubana ikhampeni ngendlela efaneleyo hhayi kunqobeni ngekhathesi kangike ngibekwazi ngoba abantu sididene sonke amakhanda sididene amakhanda ngendlela ezenzakalayo ukhangele lezi mali ukuthi zenzakala njani akula muntu okhangele ebantwini ukuthi kathi vele abantu bona bephakathi kwendawo baphila njani
umnumzana Mahlathini osekela ibandla lezanu p f uthi uyesaba ukuthi abantu abasoze bavotele ibandla lakhe
abantu basola ukuthi vele ukuthi izinto ukuthi vele azisamanga kuhle abazithembisa ukuthi kuthiwa kuzalunga ofisa ukuthi vele ngifuna ukulungiswa imali abantu bathole imali e-right
Bakathi umnumzana Eugene Ndlovu umakhi wezindlu uthi abantu sebekhathele ngombuso okhona.
Abantu bayatshiyana. Abanye ngabakhonapho kule naleli bandla ukuthi abanye ngabesisi bayatshiyana.
Abantu abaningi nxa sisizwa bekhuluma phandle kungani ibandla likhona kwabasalithanda singakwazi ukuvoteni sibili kodwa nxa sisizwa bekhuluma. Sebesizwe ngani basisa ukuthi ngabe kuyake kutshintshe nje.
Umnumzana Dumisani Mkhonazi uthi abancinisayo bemele amabandla abo abazange bafike ebantwini ngakho kakholwa ukuthi uzavota.
Kunamakhandidati akhona wonke. Yikho kungani kunzima. So thine ibandla umuntu esimaziyo ngupresident. Laba abanye abakhontestayo ngaphandle kwasichamisa hayi sibandla. So asikabi leqiniso ngoba sikabona amakhandidati akhona wonke ukuthi ngobani njani.
Osakhulayo uRoyal Mloyi oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amabili lambili 22 uthi ngalathi themba emadlalakhe lezanu p f
ngibona kuze ngaba lentuthuko ngibona kungaba lentuthuko cause lohulumende wethu wayesithindisile nje ukuthi vision 2030 salokhu esakhangele khonokho njengoba sisakhula abantu abaningi bakhala ngemsebenzi cause kunje siwasisebenzi khona esenpeters asisebenzi amayouth amaningi balimazana bayenzani indawo zokuthi baswele imisebenzi drugs yonke into basebenza into ezingela ngqondo yobancane
omunye osakhula ngolidia mathe oleminyaka yokuzalwa ngamathumi amabili lanhlanu 25 uthi uzavota kodwa ubone ngani amavoti azatshontshwa
sizavota sikodwa sesaba ukuthi belengeke ivote sayikhozisinde ngalithi anyakwazi ukuthi i-secret yami
sokutele insuku ezilithumi lakuthupha ukuthi kuqhutshwe ukhetho ezimbabwe ngimelele studio 7 St Peters igama lamo ezathisa sibanda